Abanengi babambe umlomo ngaphansi besizwa amazwi kaMnangagwa izolo esithi usefuna ukusuka esikundleni. Osakhula intombazana uNonhlanhla uthi kahambe.
Kaphume shemu yehluleka. Hayi, sesiduke kakhulu shemu, izinto azihambi kahle. Msebenza yikho ngemhlezi kuphela. Nakusasa njengavuka ejile kuhambe.
Osana uqeda izifundo zakhe ekolitshini le-National University of Science and Technology, uSambulo Moyo uthi umongameli sekumele aphumule njengalokhu akuthembise uZulu.
Lokhu ngiqedile ukubhala vela kula msebenzi akulana amdala kaphumule. Izame kube labanye abazamayo sithole lathi imsebenzi, nika abanye ichance. Hayi, sina sifuna imsebenzi sihlezi, hayi amdala kaphumule umdala, iminyaka sihambile.
Kodwa unkosazana Alicia Nkomo, ilunga lebandla le-ZANU-PF, uthi uMnangagwa akumelanga achiye umsebenzi.
Hayi, mna into umdala kangashisi, amfuna uMnangagwa until 2030 lokhu ekhona.
Ukhulu Edward Dube uthi kalaqiniso ngamazwi kaMnangagwa kodwa ofisa ehle esihlalweni.
Silaqiniso ngokuthi sesajayela ukuthi izinto ziyakhulunywa sikhangelela ukuthi ziza kwenzakala ngohlobo olunje, but igcine zingasenzakali ngalolo hlobo. If ngayi kuyukuthi liqiniso, hayi kaphumule kade kwezama.
Umnumzana Mbonisi Khumbo, ilunga leMthwakazi Republic Party, uthi kukhona ufuqa uMnangagwa ukuthi esuke esikhundleni.
Inkulumo lezi ezenzakalayo lokubotshwana kwabantu, lama threats esiwabonayo esenziwa ngabe-army, esenziwa ngamasosha and so on, yizinto besizibona ngo-2016 lango-2017 before i-coup.
Enye inkokheli yebandla lezaphu uMnumzana Mathew Bhubesi Sibanda uthi ulethemba lokuthi uzakwenza akukhulumileyo.
Engabe qinisile maye ngabe setshintsha ingqondo layo sekubona ukuthi ngoba abantu bayakomplaina, bayasola even abebandla lakhe ukuthi kade ngedlula kanjani into ebekwe phansi ku-constitution isivumelane.
Umnumzana Eric Gono webandla le-Citizen Coalition for Change uthi abantu bangamthembi uMnangagwa.
Ukuthemba uMnangagwa yikuzikhohlisa. Emalangeni amalutshwana adlulileyo simbonile la yini samaminista ewatshayisa isilogani sona leso sokuthi 2030 plan yakhe yikubusa eze fele emsebenzini njengesipadela.
Isikhulumeli sikaZANU-PF koBulawayo uMnumzana Archibald Chiponda unanxa kubuhlungu ukuthi uMnangagwa uzatshiya kodwa bayamukela izifiso zakhe.
Sometimes you have to respect an individual's wishes.
Isikhathi kumele sihloniphe isinqumo somuntu lanxa umuntu umthanda. Bengifisa kuqhubekele phambili ngebandla elibusayo leZANU-PF.
Umfundisi uRaymond Motsi uthi kukhona okwenza uMnangagwa wakhuluma inkulumo enjalo.
Kungani kulezizathu ezithile ezenza ukuthi umuntu aze akhulume into enjengayena le izikile lento. Kutsho ukuthi kukhona mhlawumbe okubandezelayo okwenza ukuthi umuntu akhulume. Kungabe kuyinto ethabisa abanye abantu ukuthi balibale bengachabange ngakho kakhulu. Njengama citizens sifike esigabeni sokuthi khona sithini ngakho lokho sizayenzani ukuthi ayehle isithemu yakhe ngaphela.
Khuluma esemtare Teachers College. UMnangagwa uthe ibandla leZANU-PF lizakhetha umkhokheli omutsha ozamela ma ku-Congress njengenhlala yenza. Amazwi akhe aza ngesikhathi abanye kuZANU-PF besithi uMnangagwa kumele eguqule isisekelo sombuso welizwe ukuze simvumele ancintise njalo kukhetho lika-2028 okuyinto ebikwa sidala ukufuthelana kubandla elibusayo. Ngimela isitudio 7 koBulawayo, igama lami nguYesu Jesus Banda.